sikhangele ukuthi abantwana abancane abangomankazana sebesiba ngomama besesebancinyane kakhulu sesikhangela isikhathi lesi se-COVID esidlulileyo abantwana abaningi babe ngomama and into yangikhona ngani siqhubekela phambili imemetheka lokhu kwakukhuthaze luhlelo esasilungcetshisiwe kuma-resources ethu lapha ukuthi sikhangele ngendlela amanga esithi misinformation ama-rumors amahungahunga a-impact-a ngayo kumbe ayenza ngayo makazana ukuthi bayenza ama-decisions anjani xa sesikhangele impilakahle yabo e-sexual reproductive health.
Kuyini ebelihlose ukukwenza and kulokho eliwenzileyo libona ngani kule mpumela ebambekayo yini?
Esihloso kokwenza khonapha yikuthi sibonise abantu abontanga labazali babo ukuthi kunengi okubhodabhodayo okungasiqiniso okumele ukuthi bangakuthathi ngamandla bagijime lakho ngoba bagcina besenza ama-decisions ababangela ingozi njengakhonokho ukuthi ama-teenagers bayatshelana amanga kakhulu uze omunye sithi ungayekela unganatha amaphilisi usesemncane ucansi awusuze lukukholise kumbe omunye wakho oyindoda kasuze akukholise nxa isecansini yikho begcina bemitha.
Ku-documentary yenu belikhuluma labantwana kuphela yini kumbe like lakhuluma njalo labadala?
Udocumentary yethu nxa ukhangela sikhuluma kakhulu nabantwana ngoba sisithi ukuze ukuthi bona kanti vele okubenza bayenza ama-decisions athile kuyini kodwa in our planning for the documentary sayenza ama-focus group kulabazali so silawo sibili imbono evele ebazalini and then silama-expert opinion within the documentary sijonge ukuthi babone ukuthi kulamanga amaningi abhodabhodayo besesebancane bayenze ama-decisions angcono ukuthi kungcono ukuthi esibhedlela uyothatha amaphilisi ngoba sokuvunyelwa ukuthi ungene ekliniki nxa ule minyaka efanelekileyo uncedise uthole usizo. Labazali ukuthi abantwana babazisise ukuthi abantwana bayafa bayaphela njalo bayagula ngenxa yokuthi bayesaba ukubatshela iqiniso kumbe ukuthi abantwana nxa sebemithi begcine beyengani ukuthi hhayi asikhupheni izisu ngokungekho emthethweni sihambe kubugogo kumbe sinathi izihlahla ezithize begcine besifa ngenxa yokuthi bayahugeka besesaba ukuyatshela abazali babo ukuthi hayi mama sengizithwele.